Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlazi lichumi lanhlanu kunyanga kaLwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So manje waxotsha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isiyenzakile. Ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual. Salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Mugabe.
Ukuhluthuna kombuso ngamasotsha, engamasotsha futhi angabalweli benkululeko. Mina ngithi mhlawumbe into esaziyilwela singayiboni ngaphumelelanga. Silokhu sihlupheka kungalamsebenzi. Khumbula ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bahawula balala emabrijini.
Abantu beMathebeleland bamukele ngembono ehlukeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethekeleli kwele Zimbabwe, kanti lamanye amazwe lawo athi izizalwane zawo kumele zihambe ngonanzelelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bathi bayakusekela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe elibutho emadabuka kusa namuhla. Ibutho lithethe umbuso lisithi lizama ukubuyisela eZimbabwe esimeni esihle lapho okuhlonitshwa khona amalungelo oluntu njalo okulentuthuko. Kubika uMavis Gama.
Bekugcwele injabulo abalwa impi yenkululeko laba becula ingoma ezilandisa ngokuthi leza kanjani ilizwe leZimbabwe ukukhumbuzana phezu kwegazi elachitheka kuliwa impi yenkululeko kuleli. Emazini akhe emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare Club, unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Victor Matemadanda uthi yena labanye bakhe bayemukela ngenjabulo ukwenza kwabakubutho ethi kwenziwe ngendlela yokulondoloza isekelo sombuso.
We urge that Robert Gabriel Mugabe should be recalled from his role as the president and first secretary of ZANU-PF. This is not the first time that we are doing this. We did this to Ndabandingi Stole, who had lesser crimes.
Sithi makamiswe umsebenzi uRobert Mugabe. Lokhu esikwenza lamuhla akuthi kwakuqala sikwenza. Senza esifanayo isenzo kuNdabaningi Sithole, yena owayedale amacala amancane nxa sesiwaqathanisa lakamugabe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko unkosazana Beauty Hlatshwayo uveze ukujabulela izehlakalo zalamhla lapho abezombutho bethethe intambo zombuso kungela kulwisana.
So manje waxotsha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isiyenzakile. Ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual. Salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
UZulu weHarare yena unikeze imbono ehlukeneyo phezu kwalesi sehlakalo. Bekhona ababujabulelayo kodwa abanye besithi kababoni ukuba izokuba isima kanjani ikusasa yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, GDZ Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu upha umbono wakhe.
upresident Robert Mugabe wayehluleka ukuxoxisana kuhle nabantu bemtshela lokho ababekufuna ukuthi akwenze, kodwa yena ethatha indlela yakhe etshiyene nalokho ababekufuna abantu. I think so lokho kwenzakeleyo yinto isehlakalo esiyangisayo kwamanye amazwe masesikhangela kulokho akwenzakeleyo.
Abalwa impi laba bakhuthaza uzulu wonke kunye lababandla ezombusazwe elizweni ukusebenzelana ndawonye ukulungisisa ungabe sokoniwa ngelinye lamacele aphikisayo ebandleni lezanupf. Isimo sibuyele kuleso ebesikiso kungaze kwaba lodlakela, bathi okwenziwe ngabezomvikela kukusisekelo sombuso njalo bese kuvele sekuphuzile kwenzakala. Lomhlangano ungenwe ngabalwa impi yenkululeko, abenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko ye-Children of Zimbabwe National War Veterans Association kanye labaxotshwa ebandleni le-ZANU PF bebegcwele ujabula okukhulu obekubonisa ngokuhlabela ingoma ababezihlabela ngesikhathi besempini. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguMavis Gama.
Uzulu weMathebelelandi yena wamukele ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngembono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abakujabulelayo, abanye bathi lokhu yikwephula izimiso zenhlanganiso yeSADC kanye le-African Union. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kusukela lamhlanje emadabuka kusa kusiya kuhola lesine, abebutho bazise ukuba bakhangelele ukuqondisa indlela ilizwe elibuswa ngakhona ngoba kukhona okuchaya amanzi. Baqala ngokuthumba ukusebenza komsakazo welizwe iZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Peter Mdlalose utheba yasisola isenzo samasotsha esola umphehli wesigalesi umnumzana Emerson Tambo Zomnangagwa osanda kuxotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli.
Osekusenzakala khathesi thina abantu ikakhulu abantu bakamthwakazi ngapha kwele kamthwakazi Mathebelelandi asihambelani lakho ngoba yena lo muntu obangela khona lokho uEmerson Mnangagwa esebenza lawo loChiwenga thina kasihambelani lakho ngoba yena lo muntu nguye owabulala abantu eMathebelelandi. So nxa ezabuya khathesi kuthiwe nguye ozekuba ozebamba igovernment kutsho ukuthi thina siyabe sisenkingeni kakhulu abantu beMathebelelandi.
Owalwa impi yenkululeko kubutho leZipra umnumzana Lazarus Mahlangu yena uthi ukuhluthunwa kombuso ngamasotsha mhlawumbe kungaletha umehluko ekubusweni kwelizwe ngoba ilizwe limi manzonzo.
Khumbule ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bayahawula balala emabrijini, abanye bafuqa amasikaniya, abanye azange bayithole le mali yabo yokufela ilizwe leli behlala egangeni. So akulayo ushintshi ekhona elizweni. Ngezinye indlela mbone ngathi into esiyenzwe ngamasotsha benze into engenza mhlawumbe sitshintshe njalo sithole konke esasikulela sibe ngabantu abahleli kahle njengabanye amazwe alikhululekayo lela amazwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe uZulu ubengakhangelelanga ukubuswa libutho ngendlela okwenzakala kwamanye amazwe njalo mhlawumbe kuzaba lobubelo ngokuya kwesikhathi.
Besingakhangelanga ukuthi lokho esikubona kwamanye amazwe bekungenzakala kwelakithi. Kodwa-ke kungasenani, hayi kukhanya iningi labantu baseZimbabwe lijabulela khona ukuthi kulokuthula elizweni njalo futhi lokuthi hayi sokungani maybe engxenye lokho akade bekufisa ukuthi kube lotshintsho elizweni kungaba khona.
Abebutho leZimbabwe yibo asebethethe intambo zombuso ngoba kakukaziwa ukuba iziqondiso abazenzayo bazithatha kubani njalo labo abababophileyo bababopheleni ngoba icala labo lingekho sobala ebantwini. Kobulawayo kulomoya omkhulu ovunguzayo oqale ekuseni lo manje kuthule kungela amapholisa lamasosha emigwaqweni njengalokho okubikwa kuseHarare. Iningi labantu lisithi ukubusa kwamasosha ngokuhulwa okuphakathi kwebandla elibusayo ngoba bengathokozi ngokukhethwa komkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe ukuthi angene laye ebukhosini bokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo womanyano wamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC ongumongameli njalo wele-South Africa umnumzana Jacob Zuma sethumele iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana loMgabe kanye lebutho. Uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo. Kodwa kulembiko ethi izithunywa zikaZuma zivinjwe ukungena elizweni libutho egcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport eHarare. Kodwa kasenelisanga ukuthola ukuqiniseka kwalembiko. Umanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika wona owe-African Union lawo uthi ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo eZimbabwe. Embikweni osanda kwethulwa ngumgcini sihlalo we-African Union Commission uMoussa Faki Mahamat uthe bonke abaphatheke kudaba lolu kumele balulungisise ngendlela ehlonipha umbuso okhululekileyo, ehlonipha amalungelo oluntu njalo elandela isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Uthe njalo kumele kube lomhlahlandlela ocacileyo ozakhokhelela kuntuthuko yelizwe leZimbabwe. Wengeze wathi i-African Union izasebenzelana ndawonye lomanyano we-SADC ekudingeni isisombululo. Umbuzo omkhulu kwela kusasa likaMgabe abaningi abazibuza wona lamhlanje ngothi ibutho lizakwenzani ngaye lemuli yakhe. Esikhathini esiningi nxa ibutho lithe lahluthuna umbuso liyamxotsha obe ngumongameli ukuthi aphume aphele elizweni ayebhebhela kwamanye amazwe. Kambe yikho okungenziwa libutho kuMgabe na? Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Inguquko loba yiphi inguquko ibisidingeka eZimbabwe abekungeke kuze kwenza ukuthi kuphilwe ngaphansi kombuso onjengalo obuqhubeka umbuso kaPresident Mugabe. Amabhanga bekungela mali, ukudla kakukho, abantu baswele school fees, akulamisebenzi, othengisa emgwaqweni uyabotshwa, odrive i-Wonder Fleet ezama ukusovisa uyabotshwa, kugcwele ama-roadblock, kuyikho konke lokhuyana okungcolileyo. Ubungumbuso obufanele ukuthi ube waphela kudala, kodwa njengoba sesula kuma-election ukuthi kuhambe ngendlela efaneleyo. Hayi, khona lokho kuthethwe ibutho ukuthi basilamulele kwamukelekile.
Umongameli Mugabe ibutho lithi limgcinile, ugcineke kuhle lemuli yakhe elapha akhona. Ubona besenzani ngaye lemuli yakhe yena uMgabe abebutho?
Ngibona bemgcina njengoba beshilo, angibona ukuthi usengalimala ngandela thile, uyabe egcinekile. Ngokuba ngicabanga ukuthi ungawukade ulalele kukhuluma bebutho bebecacile ukuthi bakhangelele ukulungisa kusiya phambili izinto zangkhona. Esikukhalelayo-ke ukuthi kube yingxoxo, kuxoxiswane, abantu basondezane, kwakhiwe uhulumende ozalandela abe nguhulumende ohlanganisa abantu bonke, hhayi ochitha igazi, hhayi obulala abantu, hhayi owonayo, kodwa oletha bonke abantu kungakhathalekile ukuthi bakuyiphi political party, ukuze kusetshenzwe kubuthaniswa isizwe, kwathiwa i-economy yesizwe, abantu beZimbabwe babuye babe le mpilo eqondileyo ngendlela efaneleyo.
Sizabona na bemvumela eqhubeka ehlala eZimbabwe lemuli yakhe, kumbe sizabona siyahlala kwelinye ilizwe?
Ngibona sengathi uzahlala kulona leli lizwe, kulandlela yokuthi njengoba uyakwazi ukuthi ulande 100 years ukuthi ngikhona engaphuma siyahlala kwenye ilizwe, uzahlala khona laphana lapho akade buse ehlala khona vele eHarare, kumbe ayokozwimba okungumakhelwane weHarare ayehlala khona ngale mzini wakhe wangekhaya, okuyindawo vele ayefanele ukuthi ube wahamba kudala ukuyahlala khona. Kwaba yinto embi kakhulu ukuthi ahlale kuze kube lokhu ilizwe beselidungeke okunye okumangalisayo, bona bazamgcina ahamba ayehlalela khona ngale ngekhaya.
Umnumzana Efihlela Ncube uxubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Thank you. kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho kuhulumende kamongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukuhlaselwa kweqembu labesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakwele Somalia abe Al-Shabaab obekukhokelwa ngabebutho lemelika kubikwa kuphumelele okwamagama. Inkampani enkulu yemitshina yakulezinsuku ilakho ukuthola ukuthuthukiswa ngohlelo lokuthengiselana oluphunywela lo emhlanganweni owenzelwe eVietnam wenhlanganiso ye-OPEC osuthatha isikhundla salo obubizwa ngokuthi yi-Trans-Pacific Partnership. Siyaphela ezivela kwamanye amazwe. Amabandla aphikisayo athi kusesemasinyane kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaqhutshwa kuhle kungelabuqili na kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lamuhla, kubika uBathabile Masuku.
Abahlaziya ezombusazwe bathi amabandla aphikisayo kumgceke ukuthi kawasoze enelise ukubambana ngaphambilini kokhetho lanxa ukuxabana ebandleni leZANU-PF kukhanya luwanikeze ithuba lokukhankasela ukunqoba kulandela ukuhluthuna kwentambo zombuso. IZimbabwe ikhangelele ukuba nokhetho ngomnyaka ka-2018, kodwa ngesiga esenzakele sokuhluthuna kombuso ngabakuvutho sekusenza abantu becabangele ukuthi kuza kuba nzima ukuba nokhetho olungelabuqili. Isikhulumi sezapho umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukuthi kusesemasinya ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaba njani.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-events ayenzakeleyo emalangeni amabili amathathu adlulileyo kusiyabamba namhlanje. Masikhangela kuhle kuhle sibona kusiwa le 50-50 chance yokuthi ukhetho lube khona kumbe lungabi khona ngomnyaka ozayo.
Evumelana noMaphosa umnumzana Matthew Spanda owezipra uthiye kulusizi ukuba amabandla aphikisayo awabambananga njalo lokhu kuzabangela ukuthi behluleke ukuthi basebenze bonke.
Masikhangela ama opposition parties ngomumo osukhona ngendlela engiyibona bengabambananga. Kunje nje ngikhuluma ngama opposition party alezigaba ezintathu. Esinye sikhokhelwa ngeyinye ilunga, elinye ngelinye ilunga, mathathu siyawazi wonke. Ngeke ntshone ngiqamba amabizo ba siyakwazi bonke abafuna ukuhlangana. Ngilowo layo uthi ufuna ukukhokhela ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi vele ngabantu abangabambananga.
Umnumzana Peter Mdlalose ohlala koBulawayo uthe isifiso sakhe ukuthi amazwe akhelane leZimbabwe angenele ukulungisa umumo elizweni.
Thina ebesikufisa besithi nga iSADC iyangenela ngoba iSADC yavuma basayinelana phansi ukuthi akumelanga kube lelizwe elizachaywa ikhu iSADC.
EZimbabwe kunje liphakathi kokulungiselela ukhetho lukamongameli okansila kanye lamalunga edalele iparlamente ngomnyaka ozayo. Ukuxekezela nokuhluthula kombuso lokhu sokusesatshelwa ukuthi kulakho ukuphambanisa ukuqhutshwa kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu wetolopo leGwanda seveze imbono etshiyeneyo ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho esithi lokhu kulakho ukudala umkhuba omubi kwezombusazwe. Abanye kodwa bathi inyathelo leli lilungile nxa lizaletha impilo engcono kuZulu. Kubika intatelezi indaba yetu uVusa Mkhwananzi.
Iningi labantu likhanya lisethukile ngalokho kuhluthunwa kombuso libutho njalo litheka lithanda kuveza imbono ngalokho kwenzakala elizweni. Abaxoxelathi bathi bethukile ukuvuka ekuseni besizwa ibutho libika ukuthi yilo eseliphethe kuleli. Umnumzana Msizi Gumbo isakamuse Gwanda uthi lobanje ibutho lisala ukuthi selihluthune umbuso lokho kusobala njengoba seligombolozele umsakazo weZBC kanye legceke lendizamthina esigodlweni.
Bangabe besebekuphe elinye igama elithize labe sesibabone bevela kumabona kude besithi ayisiyo khu ayisiyo le abathi military takeover kodwa nje hayi ukucecisa kwenkulumo esikubona kuwenzakele ukuthi umongameli welizwe uRobert Mugabe le muli yakhe abaselayo inkululeko ebafaneleyo njengoba kade sibe ngaphumanga endlini yabo akula umuntu wenelisa ukuthona abalande khona singazi njalo ukuthi khona ingabe ikhona na enye into engabizwa ngelinye igama ukwedlula imilitary coup. Ngakho mina ngikubona kuyiyo lekhu.
Osakhulayo Trevor Sincube uthi okwenziwe libutho kulungile nxa kuyukuthi impilo kaZulu iza kuba ngcono lapho umongameli Robert Mugabe engathiya umbuso.
Uyabona into yenziwa ngamasosha le ingaqhubeka nxa kuyikuthi ngeyokuletha ukuthi kube lento yonke into ibe sharp. Mina ngiyavumelana layo, kumele besebenze amasosha kodwa kungabi lokuliwa ukuze lathi sithole imisebenzi lapha emakhaya. Kunzima sibili.
Umnumzana Buthelezi Mkhwananzi ongukhansile edolobheni leGwanda njalo likubandla le-MDC ekhokhelwa ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube uthi senzo sebutho lesi siveza obala ukuthi uMugabe ebesegxile kakhulu kubutho.
Umongameli amandla okubusa ubevele yena engaselawo. Umbuso wakhe ubulesi sindo ngenxa yamabutho eZimbabwe, yikho esezifica elenkinga esebhekane le lomsindo nalo akhangelane lawo kathesi.
Inkokheli zebutho zithi zona siluthunanga umbuso kodwa zifuna ukubopha izigelekeqe ezisebenza phansi kukaMugabe ezibalisa usikhwica mfundo uJonathan Moyo, u-Ignatius Chombo kanye loSevia Kasukwere labanye abetheswa umlando wokubhidliza umnotho wakuleli. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kunjalo nje amazwe agoqela elemelika leleBhilitane sekhuthaze izizalwane zawo eziseZimbabwe ukuthi zihlale zilimukile njalo nxa kungela sidingo zingaphumaphumi ezindlini ngenxa yokufuthelana osokukhona kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane izalo lalo ukuthi izingayi kwele Zimbabwe ngoba kulokuxokozela okukhulu kwezombusazwe. Elebotswana lithi njalo selivale isigodlo someli walo eHarare okwesikhatshana. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje seziningi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokhu sekudale ukuthi ababusiness yokuthumela imali phandle kwele Botswana bethu abangeke bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathi abasakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayitsha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Isiqoqela se-travel advisory yikuthi osomabhizinisi baseZimbabwe laseBotswana bazathola ukuzima kakhulu ukuthi bengachapha benze ibhizinisi yabo ukuthenga nokuthengisa. And that's something which is going to also affect ama big companies like Shoprite labo.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuka kuthumele ngabantu nje kungcono asebenzise abamabhizinisi asemthethweni okuthumela imali.
Kuvele ukuthi ubani any country in the world iBotswana is known ukuthi foreign policy yabo i very reactive ukuthi kulibe khona apho ukuthi no lokho sivumelana lakho lokho siyala. But now so 24 hours since indaba leyo udaba lo luqalusa eHarare uhulumeni weBotswana ulokho esalukhuluma anything which abanye abantu bayakhangela bethi mhlawumbe into ukuthi uhulumende Botswana is accepting it or
kukanti umnumzana Andreas Ndlovu yena uthi uselesikhathi eside esebenziswa amalayitha njalo abakazi bamphazamise ngokunjalo uza qhubeka ngendlela ayijwayeleyo.
At this particular juncture, it's difficult for us with this togoza, this celebrator, which we have to puma, because abantu laba bangenanga abantu abezanu PF, futhi abantu abazibonela izwi lethu. So, njalo futhi asikwazi ukuthi abantu laba bazabusa njani. And the other thing, we're confused, asikwazi ukuthi kwenzakalani at the moment. Uthi kumbe khona abazamkhulula umuntu lo eqhubeke busa ilizwe, but
abanye bathi noma nje abanye bakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola emelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo-Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes kodwa iningi alikutshayi ndiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kule Botswana.
Siyabonga Martin. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekele phambili lamhlanje lanxa kulokungahlaliseki kwezombusazwe. Kubika intathelizindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castle Premier Soccer League ngemva kokunqoba eletsholotsho nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve namhla emini. Ohlohlele iqembu le-FC Platinum uRodwell Chinyengetere ngehlandla lesibili lomdlalo njalo lempumela ichiyele liqembu lile miklomelo ngamachuma esithupha lesithupha 66. Endaweni yesibili kule qembu le-Dynamos lona elinqobe leBulawayo City nge-2 kanya njalo elile miklomelo ngamachuma esithupha lane. Iqembu ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yanamhla elenkezi Platinum Stars lisendaweni yesithathu lile miklomelo elingana leqembu le-Dynamos njalo libe ngujiki lobhanqa 2-2 lele-Chicken Inn nemdlalweni obusenkundleni Baobab. Iqembu le-Chicken Inn lona lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma esithupha. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-Black Rhinos linqobe le-Harare City nge-1 kanya, ele-Capes United linqobe le-Yada nge-1 kanya, ele-ZPC Kariba libe ngujiki lobhanqa 1-1 lele-Triangle, ele-Shapane Mine linqobe le-Wange nge-1 kanya, kuthi ele-Chapungu litshayele Bantu Rovers nge-2 kanya. Limpumela yemidlalo yanamhla itsho ukuba iqembu le-Shapane Mine lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni, kuthi ele-Bulawayo City yilo elisengozini ndawonye lele-Wange. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Highlanders zilizadibana khona lele hawu mayini enkundleni eBarber Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Qhibake udlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma angazi ukuthi yahlatshelwa ngubani kodwa enkuzwayo ikhuluma ngamakhomuredzi. Kwaneleke okwamanje lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Njalo ubusuku bonke sizalala silethulela izindaba ngokwenzakalayo. Selithethe phela intambo zombuso ibutho leZimbabwe ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abalwa impi yenkululeko bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso. Abantu beMathebelele ndibona bamukelele linyathelo ngembono echiyeneyo. Olivalelisayo okwamanje nguNtungameli Nkomo. Sizahlangana kumahola alandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.